Isahluko 30. UJesu uyindodana kaNkulunkulu. UJohn 5:17 kusiya ku-47. Okusesihlokweni lesi. UNkulunkulu nguyise kaJesu. Ukhuluma ngokuvuswa kwabafileyo. Amanye amaJuda asola uJesu esithi wephule umthetho weSabatha ngokwelapha indoda ebigula. UJesu waphendula esithi, Ubaba lokhu esebenza kuze kube khathesi. Lami ngiqhubeka ngisebenza. UJohane 5:17. UJesu kephula umthetho kaNkulunkulu ophathelane leSabatha. Nxa etshumayela futhi eselapha ulingisela uNkulunkulu owenza imisebenzi emihle. Ngakho uJesu uqhubeke esenza okuhle nsuku zonke. Kodwa abamsolayo bayazonda kakhulu nxa besizwa impendulo yakhe baze bafune lokumbulala. Kuyini okubazondisa kangaka? Nxa uJesu esithi uyindodana kaNkulunkulu amaJuda ayazonda kakhulu njengoba bevele ezondele ukuthi wephule umthetho weSabatha ngokwelapha ngelanga leli. Akubona kuyikuthuka uNkulunkulu lokho ngoba cabanga ukuthi ngokutsho amazwi la uJesu uzenza olingana loNkulunkulu. Kodwa uJesu kawesabi futhi uqhubeka ewachazela indlela yena loNkulunkulu abathandana ngayo. Uthi, Ubaba uyayithanda kakhulu indodana futhi uyitshengisa konke akwenzayo. UJohane 5:20. UNkulunkulu nguyonika abantu ukuphila futhi lokhu kwakhanya ngesikhathi enika abantu abathile endulo amandla okuvusa abafileyo. UJesu uqhubeke esithi, Indodana iphilisa loba ngubani efuna ukumphilisa, njengoba nje loba bevusa abafileyo abenze baphile. UJohane 5:21. Amazwi la enza abantu babe lethemba sibili. Okwenziwa indodana kufanana lokuvusa abantu abafileyo ngoba inceda abantu ukuthi bamazi uJehova. Yikho uJesu esithi, Loba ngubani olizwa ilizwi lami, amkholwe lo ongithumileyo, ulokuphila okungapheliyo njalo kasoze ahlulelwe, kodwa usesukile kufeni wadlulela ekuphileni. UJohane 5:24. Akula ndawo lapho sokukhulunywe khona ngokuthi uJesu uvuse umuntu ofileyo. Lanxa kunjalo, utshela abamsolayo ngokuvuswa kwabantu okuza kwenzakala. Uthi, Isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni abazalizwa khona ilizwi layo baphume. UJohane 5:28-29. UJesu lomsebenzi omkhulu okuba ngumahluleli lo wokuvusa abantu abafileyo. Kodwa wenza kucace ukuthi uNkulunkulu lesikhundla esiphezulu kulesakhe. Uthi, ngeke ngenze loba yini engizicabangela yona. Kangifuni ukwenza intando yami, kodwa intando yalo ongithumileyo. UJohane 5:30. Lanxa kunjalo, uJesu ukhuluma ngomsebenzi oqakathekileyo azawenza ukuze lokho uNkulunkulu akuhlosileyo kugcwaliseke, njalo kathesi sekuveza kakhulu. Kodwa ukukhulunywa nguJesu ayisibo bodwa ubufakazi obumayelana lokuthi ungubani lokuthi uzakwenzani. Uthi kulabo abamsolayo, selike lathuma abantu kuJohane umbhaphathizi, yena wafakazela iqiniso. UJohane 5:33. Kungenzeka ukuthi abasola uJesu bezwa ukuthi eminyakeni engaba mibili edlulileyo. UJohane watshela abakhokheli benkolo ngalowo owayeza kuza ngemva kwakhe owayebizwa ngokuthi ngumprofethi langokuthi nguKristu. UJohane 1:20-25. Ubakhumbuza ukuthi babemhlonipha njani uJohane osebotshiwe. Uthi kubo, okwesikhashana lalizimisele ukuthokoza kakhulu ekukhanyeni kwakhe. UJohane 5:35. Kodwa ubufakazi yena abulethayo bubedlula khatshana bukaJohane umbhaphathizi. Uqhubeka esithi, imisebenzi ubabathe ngiyenze, egoqela lesimangaliso asanda kusenza, yona le ngiyenzayo, iyafakaza ukuthi ubaba ungithumile. Ubaba ungithumileyo laye ufakazile ngami. UJohane 5:36-37. Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wafakaza ngoJesu ngesikhathi ebhaphathizwa. Abasola uJesu kabalaso ngitsho isizathu sokungamkholwa. Imibhalo abathi bayayazi iyafakaza ngaye. UJesu phetha ngokuthi, aluba belimkholwa uMose, beliza ngikholwa lami ngoba wabhala ngami. Kuze liza kukholwa njani engikutshoyo na lingakukholwa okwabhalwa nguye? UJohane 5:46-47. Imibuzo. Kungani ukwelapha kukaJesu ngeSabatha kungayisikho kwephula umthetho weSabatha? UJesu uchazisa njani umsebenzi omkhulu awunikwe nguNkulunkulu? Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uJesu iyindodana kaNkulunkulu?